amazwe lanje ngabantu abangathandi ilizwe lethu, amazwe ezitha zabantu ezifisa ukuthi ngabe ilizwe lethu liba ilizwe elingalamthetho. Ilizwe akunalizwe ntingameki elingalamthetho walo. Kwala sinje sikhuluma ngabo America, bona bana benjani abanemithetho yabo ethile abayibumbayo elandelwayo. IZimbabwe nje ilemithetho yayo emele isivikele, yenze yonke into ilondoloze. Yazi ngingakutshela ngikunike isibonelo njengento leyana eyenzakala ngoJanuwari laphana abantu behamba besithi bayademonstrate beluphe izinto zabantu. Khonokwana kuvunyelwa uhulumende nayeke laphana yena asavikelanga abantu bakhe. Izaba neZimbabwe kumele zivikelwe. Yazi ilizwe lethu ntungamekulile ukulipula. Ungahamba nje emazwana la ngomakhelwane lawo South Africa uyathola umuntu eZimbabwe okwenzakala eSouth Africa kwenzakala eZimbabwe. Yathola abantu befunga udubula umuntu kungabe indaba zakhe. Abantu bakuthiwa eZimbabwe akwenzakali khonokho. EZimbabwe ilizwe leZimbabwe lomthetho nabalondolozi bemthetho bayawubamba umthetho ulondolozwe ngendlela. Yikho kudingakalayo khonokho. Ilizwe lethu alisoze libe ilizwe eliphila lingenamthetho. Laba batsho njalo abafisa ukuthi ilizwe lethu libe ngamahlanga nje, kodwa awusoze nje kutholakale khonokho.
Yebo, kwaba lokugqekezwa kwezitolo ngozibandlela, abantu bantyontsha, kwaba lodlakela, kodwa amapholisa lamasotsha ahlasela abulala abantu. Bakhona njalo abanye abesifazana abathi badlwengulwa. Ayisikho kwephulwa kwamalungelo yini khonokho okukhulunywa yi-Human Rights Watch?
Uhulumende kaMnangagwa akwenzileyo yikuletha itukuthula, ukuletha ilungelo loluntu olugcweleyo olubonakale ngokwayenzakala kukhetho oludlulileyo, olaba lokuthula oluphelekezelwa ngama-by-elections. Kulokuthula kulamuntu etshaya, kulamuntu ophiwa, abantu bayazigagasela bakhululekile, kulokuthula okumangalisayo. Umongameli uMnangagwa uzamile kakhulu ukuthi ahloniphe ulungelo loluntu ngendlela ebalulekile kakhulu. Yikho abantu bezenzela ama-demonstrations, into abantu bezenzela, kodwa ke khonokho bese bedelela kabantu uma besenza ama-demonstrations ngaleyo ndlela.